abe Zimbabwe bayazibuza ukuthi kambe kuzaba lontshintsho na kwezokuphatha bokuza kwele Botswana, nalokhu kulandela ukuthi uBoko angakhulumi ngodaba lolu kumbiko wakhe asanda kwethula phezu kwesimo selizwe. UBoko yena uthi ngaphansi kombuso wakhe ele Botswana azaqinisa ukudlwana ngamazwe angaphansi kwenhlanganiso ezifana le-Southern African Development Community, i-SADC. Uthi uqakathekile ukuthi ilizwe leBotswana lizwakale kumhlubulo ngezansi kwezwekazi le-Afrika, ikakhulu phezu kwendaba zombuso wabantu ngabantu kanye lokuqhuba kahle zombusazwe.
We will refocus our foreign policy to ensure that our advocacy voice is heard.
Sizatshintsha ukukhangela iindaba zethu zokudlelana namanye amazwe ukuze ilizwe lethu lizwakale kwindaba ezifana nokuthuthukisa amalungelo oluntu, umbuso wabantu ngabantu, ukubusa okuqondileyo kanye lozomvikela lokuthula.
AbeZimbabwe abafana lomzana Stanley Ncube bathi bafisa ukuthi kuphume mceke ukuthi uhulumende omutsha uzaphatha njani uhlelo lwe-immigration policy.
Asizwanga laphana-ke ekhuluma ngathi abantu baseZimbabwe kutshengisa ukuthi emsebenzini yakhe azayenza elungisa imisebenzi yabatswana bangagcina bethuqela phansi asethusa lokho.
Ngaphansi kombuso osanda kuphuma esikhundleni wakhokhelwa ngumongameli umzana Mkhwetsi Masisi, abeZimbabwe babencoma ukuthi ukuphuma kwamaphepha okuhlala lokusebenza elizweni ama-worker ama-residence permit kwase kungcono oweZimbabwe ubhizimusi ephathiswa ngokuthola amaphepha la. Umzana Mthokozisi Mpofu uthi ubona kungasoke kube lo ntshintsho kangako kundlela uhulumente aphatha ngayo abokuza.
He has been talking about allowing investors to come and invest in Botswana. So he has been a person who is against our foreigners.
Cubungulezo umbusazi umzana efidlela Ncube uthi njengomongameli omutsha uBoko khanya ezimisele ukuthi abeZimbabwe baqhubeke beyingxenye yokuthuthukisa umnotho kwele Botswana.
Ngendlela akhuluma ngakhona umongameli omusha wele Botswana uveza kahle kamhlophe ukuthi uyananzelela ukuthi abaseZimbabwe bayadingeka eBotswana ngokuba balolwazi oluthile ezomnotho zeBotswana eziludingayo, kanti ke njalo bayenza imisebenzi abantu beBotswana abangazinikelanga ukuyenza.
UBoko ukhulume kakhulu ngokonakala kwesimo somnotho kwele Botswana ongasho ukuthi abeZimbabwe lelo lizwe baphande okuphindiweyo. Ukoma kwezomnotho kuza ngesikhathi umhlubulwa ngezansi kwezwekazi le-Afrika ogoqela ele Botswana olimele kakhulu ngokungani kwezulu okubangelwa isimo somkhathi ese-El Nino. Lokhu kubone ukuncipha kwamathuba kwabeZimbabwe kakhulu abaphila imisebenzi yokulima. Umzana Nick Hurikure okhokhela inhlanganiso yeZimbabwe Residents Association uthi uqakathekile ukuthi abokuza bazi uhlelo lukahulumende phezu kwezokungena lokuhlala lokuphuma kwabantu elizweni eze-immigration.
If what the president has said before comes to fruition,
lokhu kuzakwenza ukuthi abantu bahlale bengekho evalweni lokuthi bazagijinyiswa ngamapholisa kumbe kubanjwa babuyiselwe ekhaya.
Kusenjalo uhulumende omutsha uzithola ibhekane lo mkhosi wokuthi afake umfutha ekuluseni inkohlakalo. UBoko uthembise ukuthi ilizwe lakhe lizalwisana lokuchaphazwa kwesikhwama sikahulumende ongabe kwenzeka ngaphansi kombuso wengumongameli uMasisi. UMasisi yena uthi hashi umsulwa engazange aphambane lo mthetho ngesikhathi esesikhundleni. Intsha isike yangena esitaladeni itshengisela phezu kokukhathazeka ngokuthi inkohlakalo yamemetheka ngaphansi kombuso kaMasisi. Bathi umongameli Boko kakhalise umchilo kubo bonke abantshontsha kwesikhwama sikahulumende. Ngumqondisi Dube wendaba ze-Studio 7 ngisabona kwele Botswana.